부추기라 지구회를 제 코빛나.
소고 이스카티 센다바고 VOA 인데벨레.
아마촌노 zisobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lingalitshona njani izilukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngomgqibelo mhlazi ku-3 Mabasa 2021 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, inani labahlatshwa ijekiseni ye-COVID-19 liyaliqansa ngekhefu lePhasika.
Kungantu uvalo lwangabe lukhona lokuthi abantu bangahlaba mhlawumbe bangagula kukhanya solwehlile ebantwini.
Ukuhlaselwa kwelizwe leMozambique ngabahlamuki kokholo lwesiMuslim abedlulisa amalawulo sokuthiye inkokheli yeSadak iMatasatasa.
EMozambique umonakalo udaba nomonakalo omkhulu kakhulu oza affecta ilizwe leZimbabwe.
Ibandla leMDC Alliance lilandula imbiko ethi abalandeli balo bayaxexebuka ngobuningi besiya kubandla leZANU-PF.
Ukuthi amalungu eMDC Alliance aya kuZANU-PF ngamanga aluhlaza joko ngoba labo abakhitshwa ku-TV lasemaradiyweni abaqanjwa ngamabizo.
Zonke lezindaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Labahlatshwa ijekiseni ye-COVID-19 liyaliqansa ngekhefu lePhasika. Ugatsha lwezempilakahle luthi asebehlatshwe leli jekiseni elizweni jikelele sebesedlula inkulungwane ezilikhulu 103,815. Lokhu kwenzakala inani lababulawa ngumkhuhlane we-COVID-19 selidlalela koyedwa ngelanga, njalo labathelelwa igciwane le-coronavirus bengasedluli ithumi ngelanga linye. Umanisipala wakoBulawayo wazise izolo ukuba abantu bazakuba behlatshwa ijekiseni le-COVID-19 ngekhefu lePhasika emakliniki alo abalisa eleLuveve, Nkulumane, Phelandaba leMzilikazi. Sixoxe lesiphathamandla senhlanganiso yezakhamizi eyeBulawayo Progressive Residents Association, uMnumzana Thembelani Dube. Saqala ngokumbuza ukuthi abantu benzani ngekhefu leli.
Njengoba siphakathi kwekhefu lePhasika, abantu abaningi bazihlalele ezindlini, ikakhulu laba abangela amakhaya. Kukuthi sithi labo ke abatholileyo imadlanyana yokuthi bafinyelele emakhaya, hayi basondele emakhaya abo. Njalo siyakunanzela ukuthi kulePhasika kunje, abanye laba abazisebenzayo kabamanga ukuzisebenza, baqhubekela phambili besiya endaweni zabo zokusebenza ukuze benelise ukuthi bathole okuncane abangakutholwa, njengoba siyakwazi ukuthi abantu bebevele bephakathi komvayelandlini lobukhona kususela kumnyaka ophelileyo. Njalo ke abantu abanengi iPhasika balinanzelela, kodwa indlala yesuki ibenze ukuthi baphume phandle. Kodwa endaweni eziningi, hayi, abantu nje balihlonipha bazihlalele ezindlini. Abanye basontela, bangasonta physical, abanye njalo ngabasonta belandela lezi nsonto ezikhona ebulenjini kumbe kuma television.
Nxa sikhangele ezegciwane le-coronavirus, abantu bebethatha yini amanyathelo ngekhefu lona le?
Abantu ke nxa sebelungisela ukuthi emaphandleni kakhulu abakunaki kangaka ukuthi kumele bahlale bekhatshana ngakhatshana, ngoba siyakwazi ukuthi amabhasi lezimoto ezingabe zithwala abantu kazinanzeleli ukuthi kumele abantu baqhelane. Ngokunjalo kuyafika ukuthi abantu nxa besiye emaphandleni ikakhulu erenkini bekuba yisiminye eminye, lanxa nje abantu begada khona bemalokitshini abanye besiyazikholisisa laba abazikholisisa khona, akukho lokhuyana okuthiwa social distancing. Kodwa-ke hhayi, amamaski abantu kabakhohlwa, bayabagqoka sibili lapha bayakhona. Kodwa kuminyana yikho kusuka kube kungani kuthiwa kuba yikho okukhathazayo ukuthi abantu abakunanzeleli kangako njalo abathwala abantu ngabakuqakathekisa ukuthi abantu kumele baqhelelane ngoba i-social distancing siyakwazi ukuthi yenza indlela enza ukuthi umkhuhlane lungasabalali kodwa-ke nxa sokuthe kwabaserenkini hhayi abantu ngabakunanzeleli konkhona kuyaba yisiminye eminye lakhonapha lapho esigadela khona uzukho lamakhombi lakho uyafica nje kuyisiminye eminye abantu ngabakunaki kangako lokhuyani ukuthi i-COVID lokhu isesekhona
sike senziwa ukubana lona leli khefu kuyaba kulokhu kuhlatshwa abantu ijekiseni ye-coronavirus uke wezwa yini ngalokhu bakhona abahambile ukuyahlatshwa ukhefu lonele
ye i-city council lilethile uluhlu lwamaklinikayo lapho kuzabe kuhlatshwa khona abantu njalo ngike ngiyezwa kuthiwa izolo e-small city wall bekunyakazela sibili abantu besiyahlabisa khona ngale ngobuzulu wonke baqambile nje abantu ababakhangele ukuthi babuye bazohlaba khona phana khona abaningi abantu bayafisa ukuthi bayehlatshwa kungani uvalo lwanobe lukhona lokuthi abantu bangahlaba mhlawumbe bangagula kukhanya solwehlile ebantwini njalo abantu sebelomukela sibili uhlelo lolu ngezandla zombili lami nginje ngihlatshiwe ngolwesithathu okuveza ukuthi abantu abaningi hhayi wesaba lokhana obe kukhona kakusekho njengoba nginje nje ngikhuluma hhayi lami kangizwa lutho nje philele ngemva kwamalanga nalawa kususela ngolwesithathu so ngokunjalo-ke hhayi abantu ngiyathemba bakuzwile ukuthi uhulumente ubethe phose ngenyanga ngenyanga uzabe letha ama-vaccines angumiliyoni ukuze abantu bahlatshwe so ngokunjalo-ke sibona abantu bakwemukela sibili lo vayo lwelangahhayi solwehlile abantu kade belalo ngomuthi lo we-COVID-19
umnumzana Thembelani Dube isiphathamandla senhlanganiso yezakhamizi eyebulawayo Progressive Residents Association ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekhona le kobulawayo Ukuhlaselwa kwelizwe leMozambique ngabahlamuki bokholo lwesiMoslem abedlulisa amalawulo sokuthiya inkokheli yeSADC iMatasatasa okhokhela amasotsha kade elwisana labahlamuki laba umnumzana Lionel Dick ubikwa itshele inkokheli yamazwe eSADC ukuthi ingekela ukungenela kumalanga amalutshwana alandelayo kuzonakala ngoba abahlamuki laba balakho ukungena emazweni angomakhelwane agoqela lele Zimbabwe. Abahlamuki laba babikwa sebehluthune idolobho lePalma njalo inkulungwane zabantu zachitheka elizweni jikelele zidinga ubuphepheli emazweni angabomakhelwane. Ele South Africa libikwa selithumele ibutho ukuyohlenga izizalwane zalelo lizwe ezinye ezibikwa sezibulewe ngabahlamuki laba. Ukuhlaziya lolu daba sixoxelo walwa impi yenkululeko umnumzana Max Mkandla.
Emozambique kumonakalo udaba lomonakalo omkhulu kakhulu oza affecta ilizwe leZimbabwe neMalawi. Emozambique sokukubi kakhulu ongabonisi siza ngendlebe zakhe ngakholwa. Inabanye silentanza sesile zahlangana nabanye sikhulumisana nabo. Abakhona ngayo. So kutshengisa ukuthi eMozambique umonakalo omkhulu lo ongenzakala iSADC ingangenelanga kuzokwenza kugqikeleki ukudlelwana lamanye amazwe. IMozambique kathi besuka laphana bengenele eZimbabwe ngoba i-next target yabo not both e-South Africa. I-next target yabo izaba yiZimbabwe leMalawi. IMozambique sithwele gadalala ngobana irinamo ikhona khona laphana naye lokhu ihonona ilisa ibambe le ndawo ngayo kube sokungena laba bemoslimu labo bathiba yi-Islam labo bona baphiwa ngubani izikhali njalo lo nguye umqeqethi wabo kakazwakali kaphumele egcekele sesikhangela ngokuhlolisisa sibili baba lama-victories amaningi kakhulu ukuthi ibuso leMozambique liyakhulela. Uma lokuthi ngaso kwabuthwana kudala bathumela laphana umbutho okuvikela owamazwe awesadaya bazivikele encedisane leMozambique.
Manje ngokubona kwakho njengomuntu owalwa impi ubona ungani indlela engasebenza ukuthi yenqabele abahlamuki laba ngeyiphi? Ikungena ngendizamtshina yini kumbe kukhona okumele kwenziwe ukuthi abantu amabutho ahambe ngenyawo okungaba ngcono ngokuphi?
Okungcono ngcono yokuthi kungenele umbutho uhamba ngenyawo indiza mthina ukuhamba phezulu bekhomunikhetha nalaba abaku-ground phansi ukube isizwe ukuthi khona ngathi sizangabe bengaphi yona indiza mthina lezi ezingabe zitaa phezulu lezi ezihlele ephezulu emoyeni bebe kwazi ama-target abo ukuthi bayathaya laphana betaya laphana.
Sike sezwa ukubana bona bahlamuki laba bathi bengahlasela bangene ebantwini ukwenzela ukuthi bengabonakali lula, akusoze kube nzima na ukulwisana labo nxa bengena ebantwini makhaza?
Hayi, akusoze kube nzima ngobana naba bahamba ngenyawo baza asesa umumo nxasibe zile bapha phakathi kwabantu izikhali zizakuma njalo nabo bona labo balabo abangena phakathi kwabo abasibo bonke ababasekelayo babanika usekeli bazakhuluma iqiniso ngibona ukuthi khona balokuvikelisa abantu abantu babalimpomeseni ukuze liwile ilizwe kumbe liwile impi lincediswa yizakhamizi ezikhuluma ukuthi laphana nalaphana nalaphana khona khana kuyangiza ukuthi khona bebaqiniwe phakathi kwabantu.
Umnumzana Max Mkandla ngowalwa impi yenkululeko ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekobulawayo.
Lo ngumsakazo weStudio 7. Sisakaza eZimbabwe, lisizwa siphuma eVoice of America eWashington DC. Yabo!
Ibandla leMDC Alliance lilandule imbiko ethi abalandeli balo bayaxexebuka ngobuningi besiya kubandla leZANU PF. Sekube le mbuthano embalwa lapho abasekeli bebandla leMDC Alliance abamiswe phambili kwenkokheli yeZANU PF kubuthelelwa impahla yebandla leMDC Alliance ebalisa amakhadi ebandla. Kodwa isikhulumeli saleli bandla kobulawayo umnumzana Swithan Chirohodza utshele iStudio 7 ukuthi labo okuthiwa bayaxexebuka ebandleni labo ngabakade bevele bengayisibo malunga aqotho ebandla.
Ukuthi amalungu eMDC Alliance aya kuZANU PF ngamanga aluhlaza joko ngoba labo abakhitshwa ku-TV lasemaradiyweni abaqanjwa ngamabizo, abantu nje ababuthelelwa indawo bese kutshelwa uZulu ukuthi ngabantu abasekela iZANU PF abavela kuhlangothi lweMDC Alliance ngamanga joko ngoba khonapha kumthwakazi angiboni mina indebele eliqwanileyo ekhanda elingaya khothama emthunzini kababa uMnangagwa, umuntu owayesebenza enguye okhokhela umbutho kwaMbhuqwazi ngesikhathi phela kubulawa phela abantu besindebeleni. Ngoba nxa singakhangela isizwe samandebele alikho indebele elingazange lilile ngaleso sikhathi seGugurahundi.
Ungasitshela ukuthi kungaka kuliqiniso na ukuthi amalunga ebandla lenu aya kuZANU PF ayahamba lempahla yebandla? Ungasela uthi liqiniso yini?
Impahla zamalunga eMDC ezavela zaba yinto eyayihluthunelwa abantu kudala. Njengami nginje kwabuya abantu begqike ezindlini yami mhla ka-26 uNtulikazi umnyaka ophelileyo bethwele imbhobho enjengama AK-47 bevale amehlo bevale amakhanda khanya amehlo kuphela. Bathatha impahla zami zephathi esizibiza sisithi regalia ngesiNgisi. Namhlanje impahla zabantu beMDC sezikhitshwa ku-TV lasemaradiyweni lakumaphephandaba abantu betshela ukuthi izimpahla zabantu asebekhalala ibandla leMDC Alliance. Ngicela ukuthi ngiphinde ngithi mina ngamanga aluhlaza joko ukuthi amalunga ethu abhazuka esiya kuZANU PF njalo akula mpahla zethu ezihanjiswe kuZANU PF. Zimpahla ebezithathelwa zithunelwa abantu, ezinye izimpahla ebezi tshontshwa ezindlini zabantu zisenzwa abantu bona laba izigilamkhuba abantu beZANU PF abakhokhelwa nguye uMnangagwa owayevele ehamba lamabutho ayehlukuluza uZulu esusela ilizwe lithatha lithola uzibuse ngo-1980.
Umnumzana Swithan Chirohodza isikhulumeli sebandla leMDC Alliance kobulawayo ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekhona le kobulawayo.
Lamlela ndwandwe,
lamlela
ndwandwe,
lamlela.
Kweze mapandleni, izakhamizi endaweni ezitshiyeneyo ezansi eMandebeleni eseziqale ukugola amacimbi zikhalaza ngokuthi ngabe uhulumende uyafaka imithetho yokugola lokuthengisa lawa macimbi ukuze zithole lazo ukuziphilisa. U-Albert Ncube usipha loludaba ngokugcweleyo eseGwanda.
Inengi lesisabelo lethi kalitholi inzuzo efaneleyo lanxa ligola lawa macimbi ngenxa yezizathu ezijeneyo ezigoqela intengo ephansi. Abanye ngabakhala ngabantu bokuza abasuka endaweni ezivalisa imberengwa le maswingo ababuya bezogola lawa macimbi behamba lawo kibo. Umnumzana Luka Ncube uthi manengi kakhulu amacimbi esigabeni sabo sakobhewule ematobo.
Ah, kithi lapha socimbile lapha emakhaya lapha khonapho siya edamla kobhewula socimbileni. But mawusu dlulu siya kobontaba simbu siya la adli sihlahla aqedi secharge kula lutho amanye afa phakathi eplazini aba maningi kakhulu.
Umnumzana Gabriel Lupondo isakhamuzi samawane kwanda south uthi laba basuka kwezinye izabelo bezogola amacimbi kulesi sabelo kumele behlawule.
Kangalo nyaka vele obuyayo vele awuthi laba abajayele ukubuya bavela kathana le kumele uma ebuya abone ukuthi la uyakhipha okuncane akaphonge ubamba nje ngoba inotho le ngiyakithi le kumele abone ukuthi uyakhipha okuncane ngoba labantu kukhanyingani baba babakhangele ngelihlo lokhozi sibili. Manje hayi mancane mancane kuhamba kukuncane baphonge udobha kukuncane.
Amazwi akasekelwe ngumnumzana Guda kwase Zulu isakhamuzi ematobo othi abantu ababuya ukuzogola amacimbi ngapha badala ukuthi intengo yamacimbi ibe phansi.
Endabeni yokuthi abantu ababuyayo bezogola amacimbi sifuna ukuthi sikuqede lokhu ngoba abantu bangabuya babe baningi bezogola bevela kwezinye indawo intengo yamacimbi iba phansi.
Kungakho uZulu uthi uhulumende kumele afake imithetho yokuthengisa lawa macimbi kuze uZulu kulesi sabelo athole ukuziphilisa ngawo.
Kanikuthiwa i-Ministry of Medium Small Enterprise yama-SME kanti behlulwa yini ukuthi bona bayenze something ukuthi sivikeleke njengoba kuthiwa kule devolution of power. So yikho sikufunayo thina khona ukuthi ngani bayawenza ukuthi akula muntu ozavela ngaphandle obuya endaweni ozogola amacimbi lapha so that we promote abantwana bakithi.
Sixoxe njalo lo mnumzana Great Ompiri oyisakhamuzi ematobo othi amacimbi asuke aba maningi kakhulu osekudala ukwehla kwentengo yawo.
Esibabona bethenga lapha ababuya bevela kathana le hayi laba abathengisa amabhodo lana abadilayo abathenga amacimbi ngabantu bala kuphela ama-business mina lapha awuyona intengo iphansi ngo-150-200 rand.
Kasenelisanga uxoxa lo mphathi ntambo obona ngamabhizimusi asacathulayo unkosikazi Sithembiso Noni ukuze sizwa abakwenzayo ngokuthengiswa kwala macimbi. Izisebenzi zikahulumende ezigoqela amapholisa lababalisi lazo zithethe leli thuba lekhefu lephasika ukuyagola amacimbi emapulazini angaphansi kwedolobho leGwanda laseColenborn. Ngimele umsakazo weStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Albert Ncube.
Siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba lithone lendaba. Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lomnumzana iPhithule Maphosa oyisikhulumeli sebandla lezaphu. Ibandla lezaphu likhangelele ukuba lomhlangano omkhulu wokukhetha inkokheli iCongress ngenyanga ezayo lapho okuzancintisa abagoqela umnumzana Sibangilizwe Nkomo indodana kamuyi uDokotela Joshua Mqhabuko Nkomo labanye. Okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo.
Ngiyibonge kuwe kuthi Chris Gandhi. Ngiyabingelela, ngibingelele njalo abalaleli.
Umbuzo wami wokuqala ungasitshela ukuthi umhlangano wenu weCongress ukhona nini?
Umhlangano weCongress wezaphu eCity People's Congress ukhona mhlaka 30 April kusiyaphela mhlaka May 2021, okutsho ukuthi is just under a month from isikhathi esifiso namhlanje.
Sizwa kuthiwa omunye wabafuna ukuba ngumongameli webandla ngumnumzana Sibangilizwe Nkomo, indodana kamuyi uDokotela Joshua Nkomo owayengumkhokheli webandla le-PF ZAPU njalo waba ngumsekeli kamongameli welizwe. Ungasitshela ukuthi kuliqiniso yini lokhu, njalo usiphe lamagama abanye labo abafuna ukuncintisa isikhundla sikamongameli?
Liqiniso ukubana ubaba uSibangilizwe ngomunye walabo ababonise iso sokukhokhela ibandla. Akasuye yedwa owenze njalo, silabanye abahlanganisela umama uStandiso Mpofu oyimember ye-UK province, silo baba uba uMark Mbayiwa ongu-treasurer general okwamanje, silo baba uStrike Mkandla ongu-secretary general we-party manje, sibuye sibe lo baba uMathews Wanda ongu-chairperson we-Mati South province, kubuye njalo ubaba uFuyane uMbonisi Fuyane oyi-NPC member eMathebeleni South province, siphinde njalo sibe lo Bernard Makuku oyi-national executive member okwamanje. Yibo abantu asebebonise baphumele egcekeni ukubana bayafuna ukukhokhela ibandla, bayafisa ukukhokhela ibandla.
Ibandla le-ZAPU landisaziwe ukuthi ligcwele ilizwe lonke. Ungasitshela ukuthi okwakathesi elokho ekhona yini ama-structures kwezinye izigaba ezingasonkabazwe kumbe zeMandebele?
Ngempela ibandla le-ZAPU libandla elisabalale ilizwe lonke, libandla elilama-structures elizweni lonke. Lanxa nje ukuqina kwama-structures kungeke kwafanana endaweni zonke, ezigabeni zonke zelizwe, kodwa ibandla lethu lilawo ama-structures elizweni lonke jikelele.
Okokugcina, ungavalelisa abalaleli?
Ngiyabonga kuDecrease ngesikhathi esibe sonke emsakazweni. Ngithanda ukuvalelisa ngokukhuthaza njalo langokunxusa abantwana beZimbabwe. Ngithi iZAPU likhaya labo, kulapho okule mpilo enhle khona. Uma singabambisana sincedisane ukuze i-vision ye-party i-vision yakhona kuyukuthi sikhangelele ukuthi impilo zabantu zithuthuke, khangelela ukuthi abantu balinganiswe phambi komthetho, phambi kwaNkulunkulu, nako konke abakudingayo kube khona ngendlela elokulinganiswa. Yiyo i-vision ye-ZAPU, kungela kubandlulula, kungela nketa bechabi. So kudingakala kakhulu ukuthi sibambisane, sincedisane ukuze si-achieve leyo vision, phumelele sisonke sindawonye.
Lo bekungumnumzana iPhithule Maphosa, isikhulumeli sebandla le-ZAPU, ebesixoxa laye kuhlelo Liphuma Lendaba Litshone Lendaba. Asidibaneni njalo ngeviki ezayo. Okwamanje ke ngidedele emuva ngilithiye ezandleni zikasithandekile Mhlanga.
Siyalamukela kwesiphathelane labesifazana, lilami osithandekile Mhlanga. Namhlanje sixoxa lo Councillor Phoebe Msipha oweloveve, yena usanda ukuhlatshwa ijekiseni yokwenqabela i-COVID-19.
Mina uCouncillor Msipha bambile bayahlaba injekiseni e-small city e-vaccine. So ekuhlabeni kwethu, hayi mina ngizwa ku-right kakhulu, angisangizwe nje ukuthi kube neyinye nje into engani kuhlungu, hhayi. So lami ekuhlatsheni kwami kolaphana belobethi, hhayi ngenyamba ijekiseni zakekuhlengiswa phambili, hhayi sesijikile nje, angizange ngibone nje lokuthi legazi liphuma ukuhlatshwe kuhle sibili. So lami inkuthazo yihamba kithi ngikade sesihlabile njengakhamzazi, engikhuthaza kwakithi uZulu, iZimbabwe yonke ukuthi hambani kuyehlaba ijekiseni leyi. Izwi ivikela wena wedwa mnikazi ukubana ungabanjwa i-COVID-19. So lokho kade sikuzwa nje ukuthi hhayi ungahlatha ijekiseni kuthiwe ngande ngagula, hhayi ngifikele endlini kengenze kede ngimuhle ngenjalo ngibeke nje ukuthi wakwami kuyahlatshwa, akulazi problem, akulani. So abantu shajwa kithi Jackson njengathi thina makhasa kwazi shajwa right kakhulu ayilapha
ye manje abantu abakusigaba sakho uzabazisa nini ukuthi ngempela uhlajiwe njalo labo bengenze njalo
zama ukuthi ngiba ube labo njalo kathi kunje kufunelwa 50 kuphela so zama ukuthi ngikhande ngesigaba ngesigaba njalo isigaba sami kula ma section angu 5 so ngizahamba kwaphala ngicela abantu abangu 50 sihlangane lami ndabona isikhathi lami endipheyo ukuba naye la ukuyehlaba bangifakela ikhatshana ngoba ukuzela khatshana uyakusiza into engayisiyo lami besengibatshela ke njengomthungameli wakwesigaba ukuba hayi lami ngihlakani lakho yilokho
siyezwa njalo ukuthi lihlabe njengabokhansila abangabesifazana kungani likhethane ngobulili lapha lingahambi labesilisa
hayi okwenzakaleyo anti besifuka kumeeting ekade iqondane lathi ama-female counselors so kade sidecide ukuthi kade why singathi siyehlatshwa kuthi ukuphelela kwani kube yisibonelo kumama lelo mama yiwo wakhala ukuba lezi zimbi kuqala kuzathi sesesithengisa-ke obaba abangamakhansila ukuba hayi thina omama sesihlatshiwe lanobanje sindlandiyehlatshwa
kodwa umhlangano wenilwana ebelilawo lingabomama becounseling belixoxa ngani
umhlangano thulana okumuhle kakhulu njengabomama omuhle kakhulu sikhuthazana njengabomama ukubana lathi sibe lezindi sime lapho kumele kube lokukhankasela khona izikhundla sime lathi singabomama singabeleko sithi khona hhayi izikhundla lezimele zibe ukubobaba yumhlangano kade silawo ukubana sinikane izindi ukuze siyehlasiye kwabazomama labo ikhuthazane njalo okumuhle kakhulu kuyimfundiso enhle kakhulu ukubana lathi omama singakhangelalaneli phansi support omunye umama leyo mayefise lokho abekofisile yomhlangano kade omuhle kakhulu kwathi khona kuyiwokhosi ihlangano ankhona sihlala sidlala isuku lishingomama nje ikhuthazana nje sifundiswa ngoba kaningi ngikhuluma iqiniso thina omama vele kaningi bekungekho lokho ukuthi omunye umama laye khangele omunye umama kuthezele vele umhlangano leyi sihlala sidlala siyimfundiso ukuthi hayi sesifundile lathi sesizabuya kwabanye omama labo befunde lapho ukubana hayi umama laye mele avumele njengomama laye akhona ukuyeleke efithi yebo baba angithi ukuthi obaba singabasapoti badla omama lathi kumele sibone ukuthi omunye umama laye siyamphakamisa kuphela lakho sesilandelelani i-50-50
sikhuluma nje likhefu lephasika kwenzakalani lapha ezindlini
abantu bahlezi endlini njengabhoda nje kuleyindlu nje laye lapho kwakwakusame khona kugqibeza amasitela nje njengahamba ngafika khona sibili ngabhoda lami kwenye indawo lami hamba ngikhangela ngiyeisa abantu nje abanye sengiyaxhupha labo ngokuhlatshwa kwambono akade ngihlala labo labo njethi hayi mnanhlatshiwe so abantu bahlezi ezindlini okuphekwayo nabezisizo anti siyakwazi nokuthi ngikwelisimo sengiyamntu
leyo bekuyingxoxo lo Councillor Fabi Msipha oweluveve kobulawayo. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha. Lilami uSithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.
Siyabonga Sithandekile.
Mina ngala ngawe mambo, uri kwindiri mambo,
singa bagqibi uhlelo lwalamhlanje ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo. Inani labahlatshwa ijekiseni ye-COVID-19 liya liqansa ngekhefu lephasika. Ukuhlaselwa kwelizwe leMozambique ngabahlamuki bokholo lwesiMoslem abedlulisa amalawulo sokuthiya inkokheli yeSadak imatasatasa. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela bulenjini ku-www.voandebele.com.